Lokhu kuxela amapassport athelwe ngamanzi kumbe asecitshwe amanye amabala awezidindo zokungena lokuphuma elizweni. Omunye weZimbabwe ophendukiswe emngcelweni weRamokhebana ngenxa yepassport ebikwa itholakale ingcolile kodwa engafisanga ukuqanjwa ngegama uthi kuqakathekile ukuthi kube lezaziso ezaneleyo phezu kwalolu daba.
Ngandlula mhlaka 31 Mpalakazi ngisiya ekhaya kodwa abangitshelanga. Lesi yisidindo esitshengisa ukuthi ngadlula mhlaka 31 ngabe bangitshela ngoba ngangile viki ngisekhaya. Mhlaka 14 Zibandlela sengingena yikho abangalela khona.
Uqhubeke sithi ngelanga yalelwa ukungena elizweni wayehamba lemoli yakhe okugoqela ingane encane ngaphansi kweminyaka emihlanu. Umnumzana Mthabisi Dube laye uthi uqakathekile ukuthi hatshi eleBotswana kuphela kodwa neleZimbabwe baphuthume bazise isihambi phezu kwalolu daba.
Hayi, siyakuzwa ukuthi ama-passports angcolileyo kawafunakali kodwa eleBotswana kanye leZimbabwe kumele babone ukuthi izihambi are sufficiently informed ngodaba lolu. Sesibone abantu bephendukisa border phezu kodaba lolu.
Kule saziso emngceleni uma isihambi zingena kweleBotswana kodwa isihambi zithi lokhu kubhalwe kuphethana njalo abanye balakho ukusikhutha. Umnumzana Nkazimulo Ndlovu uthi ezinye isihambi ziwuselwa emuva isikhathi sezibhadele inhlawulo yohambo lokungena kweleBotswana.
Indaba yamapassport angcolileyo kumele ilungiswe. Senge ngabona umunye ephendukiswa eborder esebhadele imali yebhasi okuyafika eHebron njalo lempahla. It is a huge inconvenience, ngakho ama-authorities kumele azise ama-passengers well in time.
Isinqumo seBotswana siza ngesikhathi kunzima ukuthola i-passport entsha eZimbabwe. Njengalabo abahlala kwamanye amazwe ezabo inhlupho seziphambili ngoba kumele bakhokhe amadola emeluka edlula $300, US$318, ukuze bayithole i-passport. Kukanti ekhaya iningi lihlala inyanga lezinyanga ngemva kokufaka isicelo salincwadi, uhulumende ekhala ukuthi akala mali yakwamanye amazwe yokuthenga iphepha lokudinda ama-passport. Lokhu kubona iningi liqunga isibindi lingena kweleBotswana lingelawo ama-passport, kuvuleka ithuba lokusebenzisa ingwalo zokuzibazela kumbe ezingasizo zabanikazi okuyikho okuzanywa kwenqatshelwa ngababona ukungena kwabantu kweleBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 iSavron kweleBotswana.